ibizo lakho na I'm sure lekhuluma ngwalo ukuthi ngelani ngabantu abakhulele eMpopo masihlangane sonke sathi singenzani sinceda abantu abakhaya abaseMpopo.
Libanceda ngani abantu eMpopo?
Sesile minyaka embili siqale sikhangela lapho esikhulele khona eMandebele emaflatini lapha indonkazana osegumzukulu oseNew York kuthiwa nguKaren Ngomamsikiwa. Ngiqale la siqale ngabazali esilabo ade wabangani babobaba labo mama bethu bengu-17 sibanika ama-food hampers but sicinisi senzani sesi-expanda lapho sesibona impopo ma inkulu sinceda ogogo sibanika ama-hampers ukudla ngoba abanye bakhona basele abantwana abaphilayo. They all get ama handouts from people. So senzeni senze sibone ngapha sisebenza okuman osilako okuncanyana senza sithumela ekhaya sibathengela ama-hampers sibanika.
Ye ama-hampers lawo abelani khonapho?
Yabo kule mpuphu ithukela vele akulanto eziningi sidinga into esikwazi ukuthi ukudla kwabantu abekhaya impuphu ithukela isinkwa lamafutha yikho siqale ngakho kodwa sigcine sesibona ukuthi no asikwanisi thina sisodwa sibabili sasisenza okuyi WhatsApp group lokho sokuthi straight out of Mpophoma sahlabezela ebantwini bonke sathi sifuna uncedo bonke abantu ade bebuye oledolo olano olokudla sihlanganisa sibanika nje abazali bethu.
Luqhuba njani uhlelo lolu?
Lukhula kakuhle into esesenzileyo kathi sesifike ukuthi sincede labantwana besikole sila for ama primary schools aseMpophoma lapha ilukhanyiso mpumelelo legampu nenkulumane. Qale sibona ukuthi abantwana senzeni sibanike ama-sanitary pads abantwana abangamankazana ngokuba kwazi ukuthi no ekhaya abazali abaningi bayadubeka ukuthi bacabanga indaba ukuthi bathengele abantwana ama-sanitary pads abala badinga ukudla kwabantwana. Futhi nasenzeni sigcine sidinga ama-donations sathenga ama-sanitary pads uKaren Nyade spearheader that issue yama-sanitary pads njengomuntu oyinkazana badistribute ama-sanitary pads ebantwaneni bonke. So kathesi sile tournament ebuya mhla ka-9 October esifuna ukuthi sifocus abantwana abangabafana senze kuyi-tournament sikhume labo ngendaba zama-drugs ukuthi no they should stay away from drugs.
Kuyini okwenza ukuthi likwenze khonokho?
Well simona ukuthi ekhaya indaba yama-drugs into esihlupha sibi i-crime rate siningi imisebenzi akula abantwana into abayenzayo bangaqeda isikole yikunatha lokudaka basacabanga into eziningi. Thina sikhule eMpophoma lapha kulabo Nyati youth club senze ama-different sports i-swimming ivuliwe konke soze sibone thina ukuthi abantwana basela zonke lezi zinto into asebeyenza yikudakwa kuphela siyezwa lama-teacher nje khuluma sibi ukuthi abantwana sebedakwa uyangena ebhawa lapha uhlala nomntwana omncane. So thina njengabazali sesibona ukuthi sukukithi thina ukuthi senzeni sibona ukuthi abantu abakhuleka kahle khume lapho. So sibona ukuthi ibhora sibili into ehlanganisa abantu. So singenza kuyi-tournament sila bantu bonke abesikole lapha sikhume labo sizabe sile be-drug enforcement amapolisa ayakhuluma labo ingxenye kunganceda ukuthi bekele ukwenza izinto zama-drugs.
Nxa umuntu efisa ukuthi axhumane lani ancedise kumele adinge bani?
Well sile WhatsApp group ekhona kuthiwa i-straight out of Mpophoma sile Facebook page zizanika ilink yakhona and also sila bantu abakhona abasekhaya slow slingwe ngomama Sunda inamba zakhe ngilazo wakwansi to abamba ye 0772812348 sile Highlanders Warfare Manager uVusi Gama Dlodlo uyasincedisa usekhaya inamba zakhe is 0772755827 kube lo Lindiwe Ndlovu la usekhaya inamba zakhe ngu 0776310615 uLindiwe Loli baforme i-Burial Society so ngoba ngenye indubeko esibone ekhaya ukuthi abantu abaningi bayabhubha lapha abala ama-funeral police land. So sesiqale le-Burial Society as well ukuthi sincedise abantu abasekhaya imali yakhona inlutshwana sibile ekhitshwayo but kuyanceda sibile eMpophoma lapha okuyi-Burial Society lokhwa. So inamba zabo yizo lezo nginabantu befuna ukubakwazi ngokuthi senzani bakwanisi babathinte inamba zonezo nginikezo.